ngoba singakhumbulale lidamu liqalise iminyaka eminingi ejikeyo selinesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutsha. Ngakho sibona ingani inxaso kuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo bethi esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sikhanye sicabangele ukuthi ihlezi lakho khonokho kungezelele kunsisakalo yokuthi umsebenzi lo uqala. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezingezenzakala. Izinto ezingezenzakala kudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ngukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu zaba khona umsebenzi ususenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona ukwenziwa. Ngoba sibonile ukuyabuya kuziwe thaxama kanje kuzabuya kuthathaeana.
Simzile njalo umongameli Emerson Mnangagwa esithi uhlelo lwezambezi water project olukhangelelwe ukuthi yilo lumqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Ukuba ngincane njengoba sifuna iproject leyihambe